Mahlabe Zulu, sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapholisa koBulawayo. Amapholisa namhlanje adlubhedu, abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokhu ngitsho lo Smith kazange kwenze. Siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapholisa asefuna ukuthi eZimbabwe kube le civil unrest, kube le mpi eyomdeni, kube le conflict yini ezachitha igazi. Thina be Movement for Democratic Change Alliance esithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyanqaba sithi asifuni gazi, asifuni impi, asifuni impi yomdeni. Izinto zonke zilungiswa ngokukhuluma. Kambe umkomishina wamapholisa uyakwazi na ukuthi koBulawayo kulento enje? UPresident Mnangagwa uyakwazi na baqale ukusebenzisa ama spikes bapontisa imota zabantu, abantu bafa koBulawayo, High Court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala lokhu ezipontisa amadiri azilunganga. Basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imota zabantu. Namhla basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudiza, namhlanje sebetshisa izimota phakathi kwesi.
Manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona lesi?
Kwedorobho labantu, hatshi abantu bazazikhulumela, kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoli ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke. Sebefuna ukuthi imota zonke eziletha imali ezigadwa ngabantu zibe kuzopho lapho abalezandla khona ezinde ababezinambitha bona bodwa, sebesenza okuthiwa yimonopoli. Khathesi izuphu ingabe ichajisa $30 bonds ngamanga, mdlana sebebonile ukuthi baba sebebamba iBulawayo, sebebamba iHarare, sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi, sebebanjwa ngamakhala ukuthi bhadalani ngoba kusela zinye izimoto. Yikho sibona ngani i-capitalism ekhona khathesi sidlula yona eRussia leChina, ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lemboma lemvuvu. Yikho ke konke lokhu abantu bakoBulawayo namhla bathi mayuyu, sesicela ukuthi kube lengxoxiswano ezepolitics, abantu babe le dialogue engcono, sibone ukuthi i-economy yethu singayibamba njani.
Yikwehluleka umsebenzi kwamapholisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi khona?
Amapholisa eZimbabwe siyaguqulwa ku-constitution, aseyiwo lawona kuthiwa yi-police force, okuthiwa yi-police service, amapholisa sokuthiwa anceda abantu, sebe le-service commission. Konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa iforce, udlame. Kambe ngabe wede kulabantwana lezigogo emoteni khona phana bethungela ngamathiyegazi, bethungela besenzani? Kambe ngabe baphilile na?